sesi kuyasizwa kwamanye amazwi lapha kube nomonakalo njengowethu wama-cyclone lapha omama ababedlwangula abantwana abangamankazana badlwangula okuza kwenzakala sikilile ngoba ngeqiniso lokuthi sokusenzakala ukuswelakala kokudla nendawo zokuhlala indawo zokulala ingubo zokwembatha osokuza kwenzakala ikuthi omama lamantombazana sebezadlwangula ukwenzela ukuthi banelise ukuthola lezo zinto bephiwa ngabantu abathi bona babazwela usizi kukanti-ke bona balande ukuyabadlwangula sonke siyazi ukuthi kuphume umkhosi ngodaba lwengculaza kuthiwa kusub-Sahara sokuqalile futhi lapho abantwana abale-14 to 15 years asebelo umkhuhlane wengculaza njalo bathi khona sokuyi-75% infection okutsho ukuthi khona siceda ngocycloni lo ubhidlize iMalawi leMozambique leZimbabwe kutho ukuthi leyo nombolo izaqaza ngoba yiyo yodwa indlela yokuthi omama uma sebefike emaphetheleni bengasazi ukuthi benzeni abesilisa yisi sikhathi abasisebenzisayo ukuthi babadleni ngoba umama uyabe sekhangela abantwana asebesiva-ke yakhangendlala akhangele ukuthi selensuku ezingayi benile emanzini sebebanjwa imikhuhlane akula nto angayenza but ayekele laba abantu babadlwangule ukwenzela ukuthi imuli zabo ziphume edakeni lapho ababe bekhona.
Kuyini okungenziwa makhumalo kwenqatshelwe ukuganga okungenziwa ngabanye kubomama labesifazana labo?
Embaxwayisayo mina i-United Nations ukuthi kabaphume lo mthetho ovela ukudlwangula kwabomama ngabantu abathi bona babuya bazoncedisa edubeni oluyabe lehlele izathuzi kuleyo ndawo. Njalo kuqakathekile ukuthi laba bantu abathunywayo kabahanje bayekhangelwa zingithi ukuthi laba bantu kabalaki umonakalo omubi abawenzayo lapho abavela khona elithi khona lina ngesilungu lawo ma-pedophile ama-rapist lawo kumele bakhangele ngomthetho ukuthi laba bantu kabangcolanga ukuthi bahambe bayedwa abantu abasebunzileni.